ilanga leli liqhakathekile ukuthi libe beceleni ukuthi linaze amalungelo ethu ngoba sonke siyazi ukuthi yonke into eyenzakalayo emhlabeni jikelele athi Zimbabwe yodwa ngumama ungakhangela lapho kuloduko khona ngumama ungakhangela lapho kugulwa khona ngumama ungabona lapho kunendlala khona ngumama ungabona lapho kulinywa khona ngumama akwazi ubona ubaba emile kuma-cues lapho edorobheni bedinga ukudla bona babe busy benathi utshwala so kuqakathekile ukuthi sike sitshengise uZulu waseZimbabwe ukuthi akasinike leli langa libe lilanga lethu lapho esizatshengisa khona uZulu siphume ngobuningi bethu sizame ukuthi sike sikline umuzi wethu waseZimbabwe for example njengomzekeliso babone ukuthi indlela ezaklina nayo kuzaba nomehluko le ndlela okuklina ngayo ngesikhathi sonke lesi sesibonayo
yezwa ukuthi abanye njalo edalela ephalamende bathe hayi ukuthi ilanga leli kuthiwe nje likhefu kungasetshenzwa le notho yelizwe iyabe isiya phansi
ikhefu lelwa silo khefu elifana namakhefu wonke ukuthi mhlana kule khefu abantu babe besezindlini zabo bewatsha besenzani sithi thina njengabomama ilanga leli kasilo langa lekhefu lilanga lokuthi sike sitshiye imisebenzi okwathiwa ngabomama lokhu esazalwayo sike singene phakathi komuzi waseZimbabwe sikhangele into ezingamanga kuhle ikakhulu indaba yokuhlanzeka ngoba ukwenzela ukuthi umuntu ahlale kuhle angaze agula ikuhlanzeka ungakhangela khathesi phandle lapha eZimbabwe lapha esihlala khona emizini yethu idoti igcwele yonke indawo kayithwalwa kayibutwa yisikhathi sokuthi basinike thina njengabomama sibatshengise ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi zihlale endaweni ezihlanzekileyo ngoba lapho okungcole khona yithi futhi omama esidubekayo abantwana bethu sebenesihudu yithi esigijima ezibhedlela obaba behlezi emabhawa behlezi ezindlini bebala ama-newspaper so sifuna ukubatshengisa ukuthi ilanga lela silo lokuphungula but lilanga lokuthi sisebenzele ilizwe lethu sibatshengise ukuthi singabantu abangenza ngcono ukwedlula bona obaba.